le ithi yona ende ngivumele ngufake ngalendlela iqayivimbele ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo iqayi le kayivimbele umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe ende ayivimbele umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela lokho okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization lokhuyana kusingathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akulalutho olutshintshileyo leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu wasezimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithande
yindaba umuntu kumele ezwe elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe anditsho abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho
konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe akulalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva wasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanction ukubuya kwawo ama-sanctions la ahambe hayagcilwa ngabe-opposition i-patriotic sisithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usuyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga ngelizwe lakho so khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele